uMayele ubesethe xa isala lokuloba umbiko wamanga enkundleni yeTwitter okuthi amapholisa atshaya abulala umntwana owayebelethwe ngunina ngesikhathi elondoloza imigoqo yokuvalwa kwelizwe e-COVID-19 lockdown ngo-2021. Lanxa ebekulandela lokhu, uMayele ufunyanwe lesicala ngumantshi umnumzata uRaimanuere, yena othe njengegqwetha esemsebenzi okweminyaka eminingi uMayele wayemele abe neqiniso ngaye kuloba kuqala. Umantshi uthe uMayele wangcolisa igama lamapholisa ngokuwethesa isicala lokubulala umntwana, khona kwakungelanto enjalo eyayenzekile. Ngokunjalo uthe kumele ahlawule amakhulu amahlanu amadola eMelika kumbe apike okwenyanga ezintathu nxa esehluleke ukuyibhadala leyo mali. Unina kaMayele ukhalile emthethondaba kulandela ukutholakala kwendodakazi yakhe elecala. Igqwetha likaMayele umnumzana Chris Mike uchasisa ngokugqotshwa kwakhe.
The magistrate has acquitted Fadzai in respect of the main charge. The main charge related to an allegation that Fadzai published a false statement with the intention of inciting public disorder or public violence. She was found not guilty and acquitted.
UMayele kakutshanga ukucala lokuqala elokhubo waloba amanga ngenjongo yokuba kube lodlakela utholakale engelasici kucala lakuqala.
Abanye bathi umthethwandaba kamantshi uphambanisile ngoba umthetho wokudinda amanga wesulwa inkantolo ye-Constitutional Court ngomnyaka ka-2014. UMike laye uthi isigwebo lesi sasihambelani lo mthetho welizwe.
In respect of that main count, there was an alternate charge whereby it was alleged that she published false statements with the intention of undermining a law enforcement agency, being the police. She was found guilty in respect of that alternate charge and sentenced to pay a fine of $500.
Kube kunecala lokubolo befuna ukudelela amapholisa utholakale lecala wabhadaliswa imali efika $500 sesibhadelele imali kasayi ejele.
Umsekeli webandla le-TCC umnumzana Felix Magalela Mafa ukusolile kakhulu ukufunyanwa kukaMayele lecala lokugwetshwa kwakhe.
I-Syrian Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhosi, ngoba silembali yokuthi omunye ujournalist waye lecala elinjalo kodwa i-High Court yafika yakudismisa yathi ayilakucala. Ngamafitshane abantu badidekile, khona sizahlala phansi sibone ukuthi sizakwenzani. Kodwa isinto esikulu yikuthi eZimbabwe akusela mthetho, akusela rule of law. Okuningi sizalitshela ngoba abantu beZimbabwe bathukuthele.
Amagqwetha kaMayele abephakathi kokuhlawula ifayindi yakhe ngale ntambama ukuze engavalelwa. Akhangelele ukuphikisa isigwebo lesi lokutholakala kwakhe lecala emthethondaba we-High Court kunsukana ezilandelayo. Ukudliwa kukaMayele licala kuza ngesikhathi isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Sikhaba esefikisa umnyaka evalelwe eSkurubi Maximum Prison laye ethonisiswa ngamacala atshiyeneyo. Ngimele isidlo 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.